sengibone impikitsha eyakudala ngibona bangkhona abasenzanga zani impikitsha yalonyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu ngikhulumela lapha ama organization angafika 15 ama credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka isenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland collective kuyini lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesisombululo kudaba lwegugu rawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele.
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland collective ngaleso sikhathi kwakungancedi ngoba uhulumende nje kumbe singathi izanu PF idinga indlela yokubana isebenzise abantu so isebenzisa khona phana lakhathi silokhe isebenzisa abantu ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa bayanyamalala abanye basemajele indaba yegugu rawundi leyi lakhathesi akula lutho silenje ngodaba legugu rawundi ngoba vele abantu abafeza igugu rawundi kusukela upresidenti ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zikahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelo mbhuxazi wegugu rawundi akula lutho asabelenzile abaluthathi serious. Last week nje omnye minister uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ephethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority, etshengisela okudelela, etshengisela umbono wegugu rawundi okhangelela abantu abavela eMathebeleland phansi, sithatha njengama-second class citizens. So lokhu kuyatshengisela ukubana hayi abakho serious, ngabe uxothiwe nje uMonica yena lo ngodaba lona lobo ngoba kwezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-semitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo uhulumende nxa e-serious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo ngabe ba-serious ngabe sekule mpumela ngabe sekule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugu rawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini story sesamaganyane ukubana yiwo angabanqobi. So hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugu rawundi.